Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 9 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome, lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usumbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi.
Amabandla aphikisayo asola ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka 2023 kulokuthi likhangelane lokulungisisa umnotho welizwe.
Abadala bayakhala la emakhaya, bahlinza suku zonke, inkomo ziyacuba, inkomo ziyabharela amadamu, amadamu lawo amanzi besesitsha manje. So konke lokho kuyi-challenge nje.
Lanxa izulu seliqalile ukuna, izifuyo zibikwa ziqhubeka zisifa ngenxa yendlala ebhahileyo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo sesole ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka 2023 kulokuthi likhangelane lokuvuselela umnotho welizwe lokuqeda inkinga ezithwalise uZulu weZimbabwe gadalala. Insolo le iza ngemva kokuba izabelo zeZANU-PF eMathebeleland laseMidlands zazise ngempela viki ukuthi zisekela ukuthi uMnangagwa umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye yedwa oncintisayo kulolu khetho. Abasekeli beZANU-PF enyakatho lasezansi yamaNdebeleni labo bathethe isinqumo esifanayo kunsukwana ezedluleyo. Lokhu kwenzakala ngaphambilini komhlangano weZANU-PF owe-annual conference ozaqhutshelwa eGoromonzi kusasa. Ukugijimela ukukhetha uMnangagwa lokhu lanxanje ilizwe lisanda phuma kukhetho lwanyakenye yinto ebivamile kakhulu ngesikhathi sikaMnumzana Robert Mugabe kulokulwisana phakathi kwecele lakhe ele-G40 lelikaMnangagwa ele-Lacoste. Abanye bathi lokhu kuveza sobala ukulwisana okungaba sokukhona phakathi kukaMnangagwa lenye inkokheli yeZANU-PF. Sixoxele umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Lolu udaba olukhathazayo kakhulu ukuthi abantu ngohlupho lonke lolu eseluvelele ilizwe lukhozwa iZANU-PF kodwa namanje balokhe bebona ungathi kukhona okungcono okungalunga ngeZANU-PF kuzwisa ubuhlungu kakhulu. I think singakufananisa lalokhu ngesilungu abathi Stockholm syndrome, lapho ukuthi umuntu okusokolisayo akuphilise kabuhlungu kodwa ekugcineni ugcine usumbona ungathi nguye umuntu ongakusiza futhi usubhekane laye. Uyazi ma ngikhangelisisa indaba le ngikhumbula istori lesi esikaStalin okuthiwa wathatha inkukhu waqala ukuyicutha ilokhu iphila, wayicutha wayikhipha insiba zonke waseyifaka phansi. From there wathatha umumbu waqala ukuphosela umumbu phansi inkukhu le yaqala ukumlandela isibona ungathi yena nguye umuntu ongcono ukuthi ayifide yethu kunguye umuntu oyikhozise ubuhlungu obukhulu kakhulu. Yinto engiyibona ngabantu bakithi ekhaya ukuthi ungathi sebatunya ngodubo lolo oluyiZANU-PF ukuthi sebebona ungathi yiyo futhi engabasizi bakhiphe ebunzimeni abakiwo.
Khona kugijinyelwani kanti Moyo kukhangelwa u-2023 khatshana khona le thina sisanda phuma kukhetho lwanyakenye.
Yeah, well, siyazi ukuthi vele Esikhathini esiningi iZanu PF ilama problems ayo, ama internal problems ayo. So the way ungathola ukuthi laba bafuna ukuflex ama muscles abo ukwenzela ukuthi kungabi lomunye umuntu ongacabanga within iZanu PF ukuthi atake over. But siyazi iZanu PF iphathi yamakhulu phela, angithi nangu upresident wabo umgabe bamkhipha ngekhulu. So lokhu nje kuzama abantu bakamnangagwa bazama ukuflex ama muscles abo ukuthi bazibone ukuthi bona bahle baphumele phambili bathi thina sendozi kumangako. Ungathola ukuthi kukhona ukungazwisisani politburo yabo khonaphana phezulu, abanye abangasamfuni umnangagwa ngoba bebone sehluleka ngoba usehlulekile ukubusa.
Kuyikuthi bafuna bani labo bantu uthi wenga?
Well, angeke sibe sazi ukuthi remember kokuqala uChiwenga nguye ibhosi kaMnangagwa ngoba uChiwenga nguye wafaka uMnangagwa embusweni lapho. Kungase uChiwenga lamabutho ngabe uMnangagwa usupresident, ngabe uMnangagwa u-exile njengathi ebalekile ekhaya. Yibo abamfakayo lapho, so kahle kahle yibo bhosi bakhe, yibo futhi abazodecide uma bengasamfuni. Bangadecide ukuthi kusasa basamfuni sebefuna somebody else or even yena uChiwenga ngabona ukuthi usefuna ukuthi atake over. There's nothing uMnangagwa angayenza ukumstop ngoba kahle kahle ngubhosi wakhe.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika sixoxelayo eseVirginia.
Direct from Washington, the voice of America.
Lanxa izulu seliqalile ukuna kwezinye indawo, izifuyo zibikwa ziqhubeka zisifa ngenxa yendlala ebahileyo elizweni. Abantu abaningi bakhala ngokuthi bafelwe izinkomo eziningi, ngokunjalo bathi kabalakho okokulimisa. Indlala yalonyaka ibhahile kakhulu njalo ihlasele ngendlela engakaze ibonakale eminyakeni elithumi lanye edluleyo. Inkulungwane lenkulungwane zenkomo zifile ngenxa yalindlala. Izigidi zabantu eziphose zifike kweziyisishiyagalombili 7.7 million zidinga usizo lokudla ngokuphuthuma. Izigidi ezinhlanu lengxenye zisemaphandleni kuthi izigidi ezedlula kancane ezimbili zisemadolobheni. Umgcinisihlalo wedolobho lePlumtree umnumzana Fanisani Dube uthi imizi eminingi kayisela zifuyo.
Ayifiyeni baba unkomo ungathi kunzima, abadala bayakhala la emakhaya bahlinza suku zonke, inkomo ziyacuba, inkomo ziyabharela emadamu, bamadamu lawa amanzi besesitsha manje. So konke lokho kuyi-challenge nje ezifiyeni zabadala, ukhangele ukuthi izifiyo zabadala yinothi abantu bakithi. But manje ngesimo esikhona ngale climate change or kwenzakalani, izifiyo zibe-affected kakhulu. Abantu abanye bakhuluma ngokuhlinza ngedebo 9, abanye sebevalile baya. So situation ya ku ground lana izima babo.
Kunhlanganiso ezipha uncedo nxa zilalele ngitsho la kuyuhulumende ungabatshela wapamazwi.
Yazi ngingabatshela nje ukuthi abazame ukuthi bathi revise bathi ama policies yabo around social welfare grants or uncedo oluqhamuka ku social welfare department ukuthi bathi revise ngoba it's a policy issue. Ama policies yabo okwamanje ungathi kule side lakithi ngapha ama policies yabo athi banceda abantu basemakhaya kuphela, but sengibona ukuthi ngona bayabagoqela nabantu basemakhaya, bakhangela abantu abavulnerable, bakhange bancedise abantu nje cishe bonke aba-vulnerable, not ukuthi uhlala kungaphi, ngoba abanye bahlalela emadorobheni ngoba abalayo imizi yemakhaya. So umuntu onjalo yes uhlala edorobheni but idorobho lakhona akusize idorobho ngoba alinamisebenzi, alinama-factory. So abantu abanjalo kumele uhulumende noma ama-organizations anikeze ukudla abakhangele ukuthi umuntu usebenza ngaphi, wenzani, not only ukuthi usedorobheni. Idorobho sekuyidorobho ngebizo, abantu abancediswe kusiya nge-situation yomuntu akuyo.
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcinisihlalo wekhansili yedolobho lePlumtree sixoxela ekhona le ePlumtree. Inengi lithi owake waba yisiphathamandla seZANU PF umnumzana Sevia Kasukuwere udlalisa isikhathi sakhe ngokukhankasela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluza kwenziwa ngo-2023. UKasukuwere uthi ulosekelo olukhulu. Inhlanganiso eqhuba umkhankaso wakhe izibiza ngokuthi yiTyson wabantu movement. Abasola uKasukuwere bathi ungomunye wabantu ababe kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ababulala ilizwe njalo ababehlukuluza uZulu. UKasukuwere wayekucele leZANU PF elaziwa ngokuthi G40 elaliphikisana lelikamongameli Emmerson Mnangagwa elelaCoasti. Umsekeli kaKasukuwere uNkosazana Rose Phiri utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngomkhankaso wabo lanxanje abanye besithi umnumzana Kasukuwere udlalisa isikhathi sakhe.
Ya, abanye abantu bayakwazi nxa sibanika iflyer abanye bahle bebuze amabala amakhulu abhalwe kuflyer abhalwe hashtag Tyson wabantu. Then phansi kongabe sekule ukuthi lo nguSevia Kasukuwere. So ngabe hle bebona ukuthi hawu angani lo uKasukuwere.
Baba khonona kumbe bathini? Bathini?
Ah, abanengi bangani bayakuthakazelela. Singazi maybe because abantu sebedibeke kakhulu sebethatha ukuthi anything okungabuya bafuna a change. Ngicabanga ukuthi maybe bangaphuma kulokhu abazingenisa kona ngemva sebeke bangena ezitreetini. Ngicabanga ukuthi bazasizakala kanti hayi. So abantu abaningi bakuthakazelela. Yebo-ke abalutshwane bayakhuluma bethi hhayi wayengutsotsi wasitshontshela wathintini ukusubuza ukuthi ngaphi, but abantu izinto ababebezizwa abangazaziyo ukuthi zayenzakala bangazenzakalanga, into ababebezizwa esikridini kuphela.
Ye, kodwa lina liyaqhubeka likwenza khonokho-ke. I-G40-ke ingena njani khonapho?
Hayi, ukuthi G40 wonke umuntu nje njengokuthiwa kuthiwa i-generation 40 labo abantu nje bahambelana ngeminyaka yena le abangabe bekubona kuyinto ehle nabo bayangena ngoba i-movement le ayikhethile ukuthi ungubani, ungumuntu we-NDC, ungumuntu we-ZANU PF, ungumuntu we-NPF, ungumuntu omdala, ungumntwana omncane, ungum-G40, but abantu abakhangelele ukuthi iZimbabwe ibuyele back to what it was bacabangela ukuthi at least kungaba lo muntu omncane ozwisisa abatsha aphinde azwisisa abadala maybe izinto zingabahambeli, ozwisisa ukuthi abantu bangabamedi babele bebe ngama-entrepreneurs, ama-indigenous people, kuvula amakhampani abanye basebenzi abanye bazisebenzi. I think umpilo ingaba ngcono.
Yes, ngathi-ke
wasemkhangele uKasukuwere sola engumuntu ole-experience kukho konke khona lokho, ongumunye umuntu wabantu abachampionayo bo-indigenization wabakubo-AAT. So ulakho lokho kokuthi abantu bezisebenzi nokuthi ama-industry avulwe abantu basebenze.
UNkosazana Rose Phiri ukumkhankaso weTyson wabantu movement. UGibbs Dube uphinde njalo waxoxa lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule, yena othi uKasukuwere ulelungelo lokuphupha engomongameli.
Isisekelo sombuso siyavuma ukuthi abantu beZimbabwe babumbe amabandla ezombusazwe amaningi. IZimbabwe ayisiyo lize elo ulwandla lezombusazwe elilodwa kumbe ngithi one party state, ayisikho lokho. Ngokunjalo umuntu wonke uvunyelwe ukuthi azize phupha laye ebumba iparty yakhe ukuthi laye kusasa avuke engupresident welizwe. Ngawo-ke abantu ukuphupha lako kuvele kuyinto enhle kakhulu kwesinye isikhathi. Ungaphupha udobha imali kwesinye isikhathi lako uvuke idoba kumbe ungayidobha impilo yakho yonke. Ngokunjalo asivumeleni ukuthi abantu laba labo balelungelo lokuthi bafise nxa befisa ukuthi babe ngomongameli bafise ukuthi bakhokhele njengakhona ukuthi abantu be-G40 bafisa ukuthi uKasukuwere abe ngupresident welizwe leli. Mina ngithatha njengokuthi kuyisifiso sabo leso, kodwa angikuboni kusenzakala ngoba laba abantu bathi besuka lapha ngabanye abantu basuka bewonile kakhulu into inhlelo zabo bona abantu ngento yabo ye-G40 le yiumumo wakhona okhona ukuthi amboni kusikuba lo munye umumo otshintshileyo futhi ngabo esingakubonanga ngento lana lisenzakala ngesikhathi sikamkhaya. Mbona ngani kuningi esikufundile sakubona kubantu nibonaba kodwa ke wonke umuntu lelungelo njoba nsitsho njalo nokuthi bafise ukuthi mhlawumbe bebe ngomongameli kulilungelo labo lelo asenge sikubalekile lokho
umnumzana Belief Gawule ngoyebandla lezano PF seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla iphephandaba lechronicle lithe kulezizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ezigoqela abantwana ababili ezifele engozini yomgwaqo izolo emesina kwele South Africa. Abantu laba bebephakathi kweToyota Quantum ebisiya eJohannesburg ivela eZimbabwe. Imota le ithe yanelenye eyohlobo lweFord Fiesta. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa athi azagcwala emigwaqweni ngalesi sikhathi sekefu lekhisimusi emizameni yokwenqabela inkohlakalo ukuganga kanye lengozi zomgwaqo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi uzulu kumele aziphathe ngazo zonke izikhathi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ye balaleli abahle ku Studio 7 ngundiweni enkayi lapha. Kakhulu okusemoyeni wami okungihlupha kakhulu ukuthi indlala yingani ibhahile. Umkhonomo welizwe awumanga kuhle, izinto zonke zikanye zilimele, inhlelo zonke ekade zimele ukuthi ziphumeleliswe noma ziphumelele zihle zama. So ebengikhangela kakhulu ukuthi uhulumende ubone izinto zonakala, izinto ziqhwezwa mahlayana, aba evumela abantu ukuthi benze into abayithanda kodwa nekhona. Kumele ukuthi ngawe lawo lezinto namhlanje ukuthi izinto ngaziyehla kodwa okuvele sezonakile ngoba ngeke athwehlise impuphu ku-100 pound siya ku-50 pound. Ngo-50 pound leya somali ongayidobha asomali elula. Kathesi ungabheka izibhedlela zethu azilabo dokotela, azilamithi, azilalutho. So into yonke le into engani iyangikhathaza ngezwe lakithi ukuthi vele likhangele ngaphi, vele lona liyaphi, vele lona livela ngaphi. Yikho kubuhlungu kakhulu ebantwini asephila kuleli lizwe. Sesiphila kuphela ngentando kaNkulunkulu ngokukhonza uJehova kuphela ukuba manje kakhulu asihlelele. Kodwa engikukholulayo ukuthi uhulumende ngawe uyabona. Kathesi abantu kuyafika isikhathi inhlelo ezenziwa ngama-NGOs ekhangelela ukuthi ancedise abantu isigaba sokudla. Kubuye futhi uhulumende kubonakale esenguye futhi osengani uyanciphisa lawo mathuba. So kanti uhulumende wethu ungaphi? Uhulumende wethu yena umsebenzi wakhe wuphi? Uhulumende wethu simgaxa imibuzo eminingi ukuthi ngaye siphendule kathi njengoba wavotelwa ngabantu njengoba esitsho ukuthi wavotelwa ngabantu angikuphiki lokho. Manje umsebenzi wakhe uyiwuphi kanti abantu abamvotelayo manje uzobanceda njani nini sekutheni ngoba lakade sikhangelela ivoti yabo ngo-2023. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, siyabonga. Bakithi ngicela nifakele yami ngovulo ekuseni. Engase ngifake isikhathi singakafiki. Ngiyachiseka. Sizwile likhuluma ngabantu okuthiwa abantu laba abaningi abafana okuthiwa ngamashuruku. Angikholwa njalo kangiboni ukuthi abantu bayabathi besuke emangweni wabo belanda esinye isigaba besiyadinga umsebenzi bahambele bezinkulungwane ezintathu. Abantu nxa bedosana bezizotha kulo msebenzi le emangweni othize bahamba bebathathu bebahlala. Laba ngobuningi babo akusegcekeni okokuthi umaduma uyitshaye eyifihla umphini. Kusegcekeni ukuthi uMinister of Mine noMinister of Security bagcwalisa i-grand plan. I-grand plan ka-79 yiyo esisebenza. Yikho isikhuthazo sami nasi ebantwini bakithi, ebantwaneni olutsha. Lapha silogwalo olugcwaliswayo olokuthatha ilizwe lamaNdebele ukuthi amaNdebele kaphume ngentunjani angena indlela aqonde kibo eMzansi. Yikho vukanini bantwana ba bakithi bantwana bangamthwakazi vukanini lizilwele ngoba lizaphuma liphele abantu laba bagcwalisa i-grand plan yabo nxa besithole inhlanhla yenu lathola emigodi yenu liyenze imali ake liphume liyedinga induku nje eyodwa elizayitshwathika nxa besiza litshwathikile lani liyaphuma lizivikele ngayo akula okunye okungenziwa ngaphandle kokuthi sokufike isikhathi sokubana abantwana bakithi lifunde ukuzivikela lingabi likhala njengabantu be-MDC abahlala bekhala njengonanyana onyathelweyo yabona
salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli yazi mina ngifisa nokuthi kube indlala iyabona iye kulabo abazidingela ukubana balambe iyeke nje abantu msulwa abangazilutho ngoba nanku abanye uzobona nje abantu babegcwele e-stadium bephakamisa izandla lapho izanu ibahugela kubona sengathi kube indlala kube iyabona madoda manje indlala kayibona kufa abantu abangelacala kuthi labo nje abaphuma ukulandela nje kube yibona ababulawa yindlala ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usexwayise umkhokeli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un ukuthi engalokothi enze ubuwula obulakho ukuzondisa ele Melika. UTrump wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ele North Korea lazise uzulu ukubana livivinye izikhali zalo eziyingozi ngokudubula irokethi ngomgqibelo. Ufe izisebenzi zelinye ifekitali ezingamachumi amane lantathu kwele India ngemva kokuba istezi ebezilele kuso silumathe umlilo emadabuka kusa izolo. Abasinde kulingozi balaliswe ezibhedlela. Iziphathamandla zithi zisadingisisa imbangela yalumlilo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha kwele Melika. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe, umnumzana John Kerry wazise ngempela viki ukuthi usekela umnumzana Joe Biden kumkhankaso wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Umnumzana Kerry lomnumzana Biden vakhankase izolo bendawonye emhlanganweni abawenzele esigabeni se-Iowa. Abanye abadinga ukumela amademokrasi kukhetho lolu bagoqela umnumzana Bernie Sanders, unkosikazi Elizabeth Warren, umnumzana Andrew Yang labanye. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ngubani phakathi kwabo bonke laba olakho ukukhethwa ngamademokrats ukuthi abe nguye onqikilana lomongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans kukhetho oluzayo.
Gabuka cacikahle ukuthi ozakhethwa yileli bandla nguphi usesemude umango, kodwa iyancipha indlela kwabanye yikho ubona bephuma. Kodwa ke esingakutsho ngokunanzelela ukusebenza kwepolitiki yeMelika nokunanzelela ukuthi abancintisana naye kunyaka ozayo ngubani, okusho umongameli uTrump, kusho khona ukuthi badinga umuntu esingathi thina usesiswini usesenta yepolitiki, hhayi esandleni sokunxele kakhulu ngokuba uza kwethusa abanye ababefisa ukuthi kusetshenzwe ngendlela engethusa abantu eletha izimali elizweni engelamthelo phezulu kakhulu. Kumele bakhangele ukuthi uTrump ukhuluma ngani, bazisondeze kukhona lokho base behlukana laye kancane kuza kwenza ukuthi ke bakwazi ukumsusa esihlalweni. Ngakho ke sizabona abantu kusiya kulokho ekuncipha, kusiya ngokuhlukana ukuthi omunye ume ngakweso kunqela kumbuse esiswini sendaba kusiya phambili.
Akubhule njengesangoma Ncube, ngubani obona ekhethwa emela leli bandla?
Ngibona mina ebantwini abangaba lamandla singakhangela uBloomberg ukuthi lanxa engabe kusa ekuhlweleni abantu kwembono yabantu kusabonakala phansi ulamandla emali ungumuntu olemali eningi kakhulu evile ngale kwe 50 billion eyakhe ngqo usengayisebenzisa ukumkhulisa kakhulu okhethweni lwamademocracy. Kanti ke ukhona uJoe Biden okade engumsekeli kamongameli ngesikhathi kaBarack Obama ubonakala uyathandeka kakhulu nxa ukhangele izwi lonke njengomuntu ongasusa uPresident Trump. Bese sigcina ke ngomama ongusenator obonakala naye elamandla kakhulu, bese kusiza umnumzane waye ngumeya okuthiwa nguButtigieg obonakala naye engathi ulamandla. So ngingabala abantu abangu-4 bona labo ukuthi ngokubona kwami ozagcina enguye ozancintisa emelane lo mongameli welizwe uzaphuma kubona laba abathathu, uElizabeth Warren kumbe uJoe Biden kumbe uMichael Bloomberg kumbe uPete Buttigieg. Phakathi wabona labo ngibona kulapho kuzavela khona umuntu ozancintisa.
Sithi kukhethwe unkosikazi Elizabeth Warren okhuluma ngaye, ubona samukelwa yini nguzulu weMelika, ikakhulu sikhangela ukubana kukhetho olwedluleyo unkosikazi Hillary Clinton wanqotshwa ngumongameli Trump?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi anqobe, ikakhulu nxa sikhangela ama-states esithi thina i-Midwestern aseMelika aphakathi abo-Indiana obanibani angekho ngasentshonalanga kumbe ngasempumalanga kweMelika aphakathi ajwayele ukuthi avotele ama-Republicans. Badinga-ke umuntu oza kwenelisa ukuthi azuze labo bantu. Lapha mekhona umama u-Elizabeth Warren ume ngakwesela ukuncele kakhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi azuze wona la nama-states, usengazuza i-popular vote njengo mama uHillary Clinton abe sesehlula yiloko kuthiwa yi-electoral college vote eMelika, yiyo eqakathekileyo ukuthi uwina ama-states. Wona lawana aphakathi adingakalayo kakhulu yiwo uzamele ukuthi azuze. Umuntu khathesi lapho esikhona obonakala engazuza nguJoe Biden, kuzamele bazuze i-Pennsylvania, bazamele bazuze abo-Indiana, bazamele bazuze abo-Arizona, bazuze wona lana ama-states ajwale ukuthi awine ngama-Republicans. Bayenze lokho kuthiwa yi-secure, yikuwaslipha ukuwaguqula lapha amekhona eze kuma-democracy. Nxa bengatshintshanga lawana bawine ngapha ngakwempumalanga kweMelika, bawine lasentshonangale kweMelika kubo-California, akusoze kuphume lutho. Bazawina abantu abaningi kodwa behlule i-electoral college vote. Ngakho ngiyambona umama u-Elizabeth Warren ekwazi ukuyiwina leyo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwabulawayo. Inkomo zamalobolo singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. amabandla aphikisayo asola ibandla leZANU-PF ngokukhankasela ukhetho luka 2023 kulokuthi likhangelane lokuvuselela umnotho. Hayi ke kwanele izihlobo, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30 ntambama phela. Mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngu-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.